Umhlangano ungabuqakathekile ebuhlobeni be-Russia lobuhlobo be-Africa le-Africa obudala kakhulu njalo buhlobo osobuzithola bumi manzonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi lese-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuze amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo be-Russia ne-Africa bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke naso kubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi kombuso we-ZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe, lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe ehlafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlekana nohulumende ne-ZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali, beqamuyela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho akula nto esingayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina isivumelwano e-Russia eziyabuya lo mnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
I-Russia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli be-Afrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti le-China layo iyazisondeza kakhulu kumazwe ase-Afrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
Kulombango baba, kulobudlwangudlwangu kubangwa i-Africa, bathi ngesilungu yi-Scramble for Africa. Umbango lo umdala, kusukela khona le kubo 1884-1885. Zonke lezi-ke inkunzi zomhlaba, ama-superpowers, afisa ukuthi i-Africa ibe yi-sphere of influence, or ibe yindawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulo mncintiswano ukuthi onguye okhona e-Afrika, onguye ophethe e-Afrika, onguye othandeka e-Afrika ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi i-Afrika kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonokho kufunakala kwayo emhlabeni ukuthi nakunje iwasebenzise lawa-ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lase-South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have faced to take advantage of the interests economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Afrika ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Afrika emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Afrika kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Afrika lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Kumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Afrika lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba, lifuna lokhu lalokhu e-Afrika, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama-trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi mali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka. Kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe, sisale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho kufunwa yi-China, lokho kufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika, bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukwenzakali lokhu ba.